Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akalelazo.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngokunzora wake kuluma njalo uChamisa sithi yena hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuyama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezijiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijiyeneyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJujume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isivumelwano lesi baba Nkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubukiwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitho lezimota sezintshontshwa ezinye zisuswe eBotswana ezinye zisuswe eZimbabwe ezinye zisuswe eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isiqu sobusela ukuthi ibusela obuyenzakala laphana. Sekudlulele babonke ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlawumbe zavele sasayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abasebizwe leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisicabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu laba abahlezi eduze lomngcele. Kodwa ke nxa sifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Yiwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
Okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingathi njengakathesi ukuthi kulama group amanengi athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagisa afana labo naibhawasha kuma itengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo so nxa uhulumende yena engathi yena useyenze isivumelwano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona engathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela zisemnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuye eZimbabwe zingenzwa njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bese sibona ukuthi i-communication phakathi kwamapolisi eBotswana namapolisi eZimbabwe lama neighbor watch kakhulu ama neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapoliseni ngoba amapolisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa ke sibona ngathi ababuye uhulumende akathumela abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi uhamba njani andivani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi bhangodube isizalwane sejutshume ePlumtree ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ukuba athembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo eNobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapolisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe abikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana Nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya from kudala bese benzenje ngomarutwayi komithi umprofeto wathi ishomiyakhe vele from kudala ehamba ngasezigabeni ethethe abantwana abancane ezigabeni esenzayeni umprofeti egcine sebele nabantwana laba ebathotha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha egoli kati uma befika ngapha egoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi uma befika lapha ayabazengula abantwana laba babe baningi amantombazana ingone room akalelavo and ngoba babesuke labo le bathembisa umsebenzi eqiniseni vele bebafake emsebenzini sebephuma nama-Ethiopia lamasomali abasekhonale uma besebenza khonale inake sure ukuthi yakhatha amathayiti nabantwana laba nefemili lokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana babe as young as 16-17 and sometimes even 18 aba basebonke entombisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kule msebenzi umefika la umntwana lo wamangala efikee kana kuwan rumbe banengi noma amantombazana abantwana abancane uthi uma ikhe ngayelela phezu kwe-embhedeni ngoba abasibilokhulileyo uma besisho bathi kumbe ngo ka 17 ngeminyaka ka 1970 kungaphambani utho ubethi enikelwa le mbhedeni abesebiza abantwana lapo one by one loyo abezize lithanda ngelanga lakhona alalaba abantwana bekhona aba abantwana bekhona khonapho ku-one room le so iindaba zakhe vele eziningi zokudlwengula khona after umntwana lo esefunekile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi abavelayo ama-victims wakhe futhi laba abavela ezandleni zakhe and abaningi labo bekhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop imbono ngumuntu ongakhiya le mkhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lomunye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza amathipu okuthi zamane endaweni ezinye ngingamthola athi it in vain because vela sikamtholi so yena since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omunye umalume wakhe laye basho ukuthi dala bemkhudi labo basho ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyal kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngaphi
abanye basesevao I believe two basesevaos manje and then kunomunye osuke esamlanda from like e-islanda wagibela sambhadalela ngapha e-pakation ukumalume wakhe around lakho bana ngike ngiyikambinda then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho kwesaba ngisho lokuvula i-case but besabhizi ngaye ngendaba ze-counselling nani umuntu esazobuya ekhaya but besaba ukuthi simgibeze before uvulwa i-case before sibashiwo nge-security
lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama no-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa no-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Angi yabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembeko abasuke esintwini sithe ngubonile ukuthi opposition ukuzakhayela ukuthi sisuka 99 asiloba ku-29 kwaba le-MDC kwaba le-MDCT kwaba le-MDCN kwaba lo-PDP kwaba lamabizo and sekulamafotokopi sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungakhangela kuzanu izanu isiremende zanu PF awuthola future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngajoyina i-MDC ngo-99 ibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Dinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga u-Martin North. Around 2003 ngangena kuyokuthi ngizede ku-Martin North under i-leadership ka-Sengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martin North. Silo babo uLenmo Jongwe uChamisa engu-deputy chairman. Sifika uLenmo Jongwe wangena uChamisa oba ngu-national chair. Was in that executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga ebulawayo ngaba ngu-treasurer. Singasuka kwi-province ngabuya ku-national ngazoba ngu-national executive member. Ngingathensi ngiphuma kwe-MDC ngiphume ngiyo-deputy organizing secretary. secretary ku standing committee ene ngeke ngaseva ngaba ngu district chairman ukuthi angumeya ngekhiwa webinga council
ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu siyezwa abanye ababe kubandla le MDC abangena ku CCC besithi abamazi ongathini ngalokho
hayi kugwala kwamadoda akade yathi khona kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kusengezo kamazi ungabuza uChamisa ukuthi owayengucampaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora ku-Congress ye-MDC ulobuza uSengezo wazizi campaigning manager from Adelaide region and njalo uSengezo waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman wake khuluma njalo uChamisa sithi yena hhayi kamazi uSengezo ngathi hhayi ikuyehlule ngalokhuya uSengezo umuntu kamazi le-MDC ngayazi uyabona ukuthi ninje mna senguzane ayingeke ngithi uSengezo ngimazi ayingeke ngithi uChamisa ngimazi those are comrades ngengasebenza nabo ku-politics ngoba abanye bazaadimaya ukuthi umkhombisa ukuzane manalathi silandele
uthe usebenzela abantu bebhinga labezimbabwe bonke ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga
norasi kolomba muchinzi kandekile kuti mwati ya yambuni batonga patichiliwo ndiwo nzivisi abantu bakulindizwe balatizi chiri ku opposition abantu bakudinga batonga ngenzuma ndimenda kaambi kuti kuri MDC ndimenda kaambi tepupi kwezano ndimenda kaambi kuti apike mwe mdc iwe lino mwuri mpuri kunyengo kuri zimbabwe nambelo akuzwana kuopoza kwelino atupereke zvitsupuko kwemutonga kuri vantu vacho kambokatuli vacho ndatikonzipe kuti kusandure zvinhu izimbabwe kambokatula ndipe imanambers kurindiswe bvabveka kuti kupeka umuno murindiswe kube development avo vasimamile kuyango bita kapelekako isabalo banda maprojekti vida katsvita kuminji dzakaya kachikoro masekendari makliniki madb ichikafu vamuchara so kuti ikwezvakakondiuereka teleposition kiri give mukombwe amangoromenangu aafrica jail inokwe lino dayakuroriye pachi kuzanupiefu so vatishoma avanditovere vavone kupotuka kuzuruzi kambo ipati tenjiri njeibereka pechibereka muntu muntu vakondiuka kuzanu vakondia kuba kwemudisi pati tapetwe mavoko so ikwe lino patichiti kuchipati ndime pati ndaikakurori mupati wozanupiefu akuendela mubatuba kulindise ndalomba mutsare kamotu mubabusi kumumotu ndiwe ndiwe mukombu mulondo tumika kuti ndalo zvipuko
lo ke ngumnumzana Dube Mkombwe oyelilunga lebandla le MDCT osekubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 esebhinga usithandekile uphinde waxoxa lo mnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela ibandla le CCC ebhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli le CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
umnumzana uDube Mkombwe usethengiwe useyizana saba simangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vile kade singahambilayo okwakuqala anzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-CCC uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ebusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba nesikhathi lapho asuka khona esehlanhlata iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP yabo tendayibithi bafika ngale behlukana labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala usiphepha nkomo from that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why is the compromised so ngase sithi kasimazi ku-CCC mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as silabo Dube Mkombwe okuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokho ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile akaduli uyathengeka ube vele ethengeka indlela yonke yona leyo so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa ukuthize ngoba sayo sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so inxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi sibathi hayi bakithi ngali ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hathi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba sinokukholwa ukuthi umbuso kazulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Nkosibanda oyimela iBinga North edalele iParliament osechiye ibandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Ukuba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, kunjani, yamuzi phuke ngoyakhala ukuthi abantu bamthethisa, kufanele phela bamthethise vele, noma ezibone ngumtaka nkulunkulu, kodwa abantu abathengisa umthwakazi, abantu abathatha izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni, angazi kumbe unabantwana, kumbe unomfazi, angazi phuke, kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini, osizi bangaba kobulawayo, uPhasho, umntana weCardi Park, uzalelwe eCardi Park, so wena uchucho ba apa abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezanu yini thina izanu asiyifuni kobulawayo asiyifuni izanu kobulawayo yena lo utshirelani ufake ekhadi phakhe ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalona nisalona abantu bakastudio 7 bantu basekhaya njani ukuphila abantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulunga ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezoshaya kwathi kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basekalilwe izilwele lilwele inkululeko kulapho kuzolunga besides that abe kwapokwalunga ekhaya lapha sokufuna kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libanda uhlala likhala lihlala likhala ngayo yonke
Studio 7 njani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona isisakazela indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane lapha ngokhaliphani phugeni nochabango mina umbuzo wami ngothi kuchabango okay chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uChamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza ngakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana nawe uChamisa la uvumelana yini where is the right thing lafena abhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uqhamuke wena usubhidliza lokho okwenziwe uChamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
njani Studio 7 already njani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukukurawuni lapha abazama sibili ukusihlonipha ukusihlonipha kakhuluma into abayifuna ukuyenzela ukuyenza ebantwini abafelwayo nabanye abafelwayo labo abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafela ukuthi kwafelwa so umnapho ngokuthi siyahamba izinduna induna zatshaywa yini zalinyalelwa yini izintoni ziza kuthini izinduna nxa wabhekana nomuntu owalimalayo unyawo lwaqhamuka amadola ahambi uzokuthini nalwana umuntu uzokhulumane induna layo wayenge wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ukufaka umnankagwa azisebenzi lenxa yokuthi nanankwagwa ufuna ukubhadala abantu abalimaziweyo abalinyazwelayo ngoba bahlunyezwa yikukurawoni abatshelwa abantu bayibuthana izinduna zayo
zazi ukuthi izinduna zazi ukuthi owalimalayo nami owamochikelelwayo ngabazali nawo abantu ababo zintandane abanye bafelwa sobabhadala kuphela hayi lokho okutshona kuchasisa izinto ezingazwakaliyo lezi labomnankabo
injani nastudio 7 amahle hhayi bakithi ubaba lo okhulu okhompulenayo ngokuthi kuthiwa mukunjani ye yebo kambungaba muhle ekudalweni kwakho umpi kumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwe mibi msebenzi mibi imisebenzi yakho mibi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe kuhle kodwa lapho wasikhuluma indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena bakho uthi khona kwathi mthi sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isongwa kuswanda yini vuma yangiphuma ngala sekwela sewutholothi yini bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingalandeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa lesiye sinazele abake bevume ukuba abantu kulungiswe ucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliyaa sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempolo siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yiyo ekhokhelayo ukuzinqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sengifile ngisethuneni mangina kodwa iqiniso lihle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandlene ukuze izaphu ikwazi ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sikuthatheni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingizukuphela i-audio le ngaphandle kwalokho sohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yezokwazi ukumisa izano lapha la mamabandlene adeleli elibizana lokho sizakhulu sizakuzana kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala imisebenzi yenu siyabonga kakhulu basakazi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani ugeni ngoba naye ngomunye wabalaleli indaba ezithuma kustudio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye nosengizochabango indaba yenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawo uyazizwela ukuthi abantu bazi ubuhlungu obungakanani yento abayiyenzileyo bayenze into embi kakhulu ukhaliphande ukuphukeni nosengizochabango bayenze into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawo-ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-federal appeals court owe-washington dc usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana donald trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana rafael mthombeni simbuza ukuthi umnumzana trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo
Baba Kande ngokubona kwami ukwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe i-House of Representatives bese besithi beyiphathi behluleke sibe ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hhayi ama-Republicans angokunye
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
okuyiphathi nje engingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngokuthini sokeke ngaleyo ndlela lokuTrump elamatsala ona lawo wajoyo lokho beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kulokuli rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguTrump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lapho lalamhlanje mina kangikholwa ukuthi ngalokho ilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ngo half past 7 ntambama.